njengoba izikolo sezivulwa kusasa ababalisi kabasoze bakwanise ukuthi bathole imali inzuzo elutshwane abayitholileyo ngoDisemba kayiyeneli ukuthi bakwanise ukuthi bafike emsebenzini yaphinde baphenduke ekhaya. So yikho esikukhulumayo ngesikhiwa sithi incapacitation. So okutsho khona ukuthi uhulumende kumele ukuthi abhadale ababalisi imali ezayenela ukuthi bakwanise ukuthi baye emsebenzini. So khathesi into ekhona yikuthi vele ababalisi gabala mali yokuthi bathenge ukudla okukwanayo. Gabala mali yokuthi babhadalele abantwana babo i-school fees. Gabala mali eyokuthi bakwanise ukugada ibhasi. Sisuka koBulawayo, sisiye eCholocho, sisiya ngapha eBhinga, imali yangikhona, ama-bus fare akhwele kakhulu. Gabala imali yokuthi bakwanise ukwenza yonke into leyo sikhuluma ngayo. Abazakwanisa ukuthi bafike, baya bekweledile imali yona leyo. Manje izikweledi liyazazi, zilama interest zila. Abantu bekweledi iminyaka yonke sibili khathesi kabasakwanisa ukuthi bayenze lokho. Abanye elizababona bekhanya ngani bale kuyimali mbijana, baye bedinga enye imisebenzi kumbe baye bethengisa enye into ukuthi bathole imali. Imali yana sebephinda sebesebenzisa ukuthi baye emsebenzini njalo. Lokhu kube kusenzakala okwesikhathi eside kakhulu. Kodwa khathesi ababalisi bathi bona hayi kuhulumende, bakithi sincedeni lisinike imali ekwanayo. Xa sesikhuluma nemali ekwanayo sithi thina, njengoba thina vele sibe sivumelane lohulumende ukuthi isalary imali etholwayo ngenyanga ngama US dollars, isalary eyama US dollars, kanti sikhathesi sokutheni?
Odokotela sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini bekhala ngeholo, kodwa uhulumende uthi akalayo imali. Lina libona ngani lizaphumelela?
Kutsho ukuthi uhulumende nxa engakwanisi ukuthi abhadale imali leyo ekwanayo, sizagcina thina kungela muntu ofikayo ezikolo. Antsho into le esikhuluma ngayo ike yayenzakala ngo-2008-2009 ukuthi sifike isikhathi sokuthi kube kungase lamuntu vele ofika esikolo. Ungayisiko strike, hayi, kuyindaba yokuthi ababalisi kabasela mali enelisa ukuthi baye emsebenzini. So khathesi siqaphele kakhulu sathi thina hayi, kumele ukuthi umbiko lo siwubeke kuhulumende isikhathi sisesekhona ukuthi bagijigijime balungise into le. Sifuna ukuthi siye emsebenzini thina. Umbalisi wonke sibili ufuna ukuthi aye emsebenzini. Abaningi sebelungisile, abasebenza emaphandleni besuke emathawn, abanye abahlala emaphandleni besuye emathawn, abanye abahlala abasebenza emathawn basuke emaphandleni, sebebophile impahla zabo. Kodwa ukuthi baphuma endlini kabakwanisi ngoba imali yangikhona kabanayo. So yinto ekhona lapha, yinkinga ekhona yona leyo. So kukuhulumende ukuthi abone ukuthi angakwenza njani ukuthi abantu bahambe emsebenzini.